Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ngicabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kulukeke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babephansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit lona osolufika emaphethelweni. Gambe ibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazana eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyacho ngithi abantu abalawo la maphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi seselulwe kangaki ngawo la maphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekweyo sesinge sokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laphethe la maphemithi. Kanti abantu abaningi abantu bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba abaphethe la maphemithi ababaningi abantu bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba abantu basasebenza la. Njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sasasele izinyanga ezine nje basasebenza, basasele ama-business wabo, abasafunda laba abalabala amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyela ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifike leso sikhathi ungela into eyenziwayo, khani iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa abazima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase inkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo ukubuyela ekhaya abantu bayafisa, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi bazi bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi sokulungile yini.
Siphumzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona lapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumeni waseZimbabwe kuyinto eqhelile kakhulu kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumeni waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo sinzwile uhulumeni memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamapermit abalama ZEP uhulumeni uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya, nalabo abalezimpahla zabo ezilapha ngeke basabhadala lokho okubhadalwayo eborder nxa bedlula le mpahla zabo. Konke lokho sekuzwile, kodwa asithembi ukuthi uhulumeni uzakwenza khona lokho, ngoba abantu abalama ZEP sibalabantu abaningi kakhulu abadlula i-150,000. So nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya, kunzima ukuthemba ukuthi uhulumeni uzobathwala, ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala, uzobathwala ngani, ngesitimela, uzobathwala ngamabhasi, kumbe bazothwalwa ngani. Njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela amaphemithi, abangela lutho, abangela amaphepha lapha. So nxa uhulumeni ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba abalama ZEP, kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya? Kunzima futhi lokuthemba uhulumeni, kuba uhulumeni uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe, kube khona kumbe imisebenzi kumbe afika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo khona ngale, kube kuyezwakala. Manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumeni esibisele eZimbabwe, usibisela sifike senzeni, usifika sifake kungaphi, siqhubeke njani ngokuphila? Ule nhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe, sithole imisebenzi, sikwazi ukuthi siphilise izimo njengokade senza silapha eSouth Africa?
Hello ke ngonkosazana Victress Mathuthu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkosi. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo, kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba. Laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party, lo wake waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP, lo mholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga ezilutshwana ezilandelayo? Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station bevikela ama-voters abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulokhetho olukhululekileyo na?
Ningasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayo thalaza, kuthule ke estradweni khona, akula nxabangxoza, akula msindo, abantu nje babhizi kuma-internet, kubo-Twitter nakubo-Instagram babona ama-results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabonakude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani ke ozophumela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani ongaqoba kukhetho lona lolo?
Kuchachile, kuyacaca bha, kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayike kwangani yena nguye ke okhanywa ngani nguye umqobi kulo mncintiswano, ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona okuphumileyo kuTwitter. Umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma-police stations wayavikela amavota nabavotileyo, evikela amavoti wabo, evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye ke ongani unqobile kulo mncintiswano, ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Hello ke ngunkosazana Thabisile Ncube, isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Umkhankaso wababalisi othiwa #teachersforusdollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika, usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukutshengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu uMasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260. I-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260. Njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
UMnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Le singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiated ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo. Everything has to do with the welfare of teacher. I-salaries zabo ziphansi kakhulu, otisha bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown. Khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulabo abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana kuma-private.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu, omunye wababalisi, uthi kuningi okukhitshwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council, umgcini sihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag Teachers for USD uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe, i-$40,000, okuyimali elingana lamadola eMelika angamashumi amane, i-$40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhle ukuqinisekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu i-$500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo sePlumtree emangweni weKweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Takure kumbe Jikugwa obikwa wathembisa abesifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigqili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7, salibonani basakazi. Yalibingelela, ngilivukisa. Sithi livuka njani balaleli? Mina engikhulumayo nginguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani. Sithi linjani lonke? Ngikhuluma ngikhona lapha eBubi District. Ngisithi asiphusheni, asisebenzeni, asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa. Labahuquluzi bonke benotho. Mina ngikhuluma khona lapha ewadini enhlezi kiyo eBubi la. Akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4, ithwele nzima ayilamanzi, inatha nzima, bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana. Konke lokho kunganxaya yezanu PF. Asike sivule namehlo, phaphamani. 2023 kangene, ujaha kangene, asifakeni umfana omncane. New Great Zimbabwe ibandle lifukhulula abantu. Studio 7, ngingajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami. Libe selingithumezela izindaba, angisazizwa kakuhle mani kulamalanga. Thumezelani izindaba, ngithumezele sibili khona la. Alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyabonga.
Ngingani wasalaza uTito 7 nangomama okhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibalele imeseji liyibale hlobo ningabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule obhuti lo, angikwazi ukuthi ungabi wendawo seyingikhohliwe ukuthi kuna khona ukansila umbe umnyambo MP ethathe eyakhe ipay elungise umuntu weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sepay elungise abantu weZimbabwe. I-government iyomele ithathe imali isikhumbu ze-government inike abantu amakhansila zethu. Ikhansila zenzaleni okumele kwenzakale bala amagwaqo ngekuyini nekuyini kwenzakala, kodwa umuntu ethathe imakhe pay elungisa imigwaqo uyawumani bhotolo. Asoze ikhansila yazela ikhansila yayo imakhe ayiholayo ngemoli yakhe. Xa yazangaphiwe i-government imali ikhansila enzaneni so enzaneni so, akulo nto angabangayenza vele ngoba overseevele imali zonke ziba nto ezanu PF, zisikhwame sezanu PF imali zonke zikuzanu PF, konke kuzanu PF. Zanu PF uyilikhanda langikhona la ngamatorokisi ngoyasikhumbula amatorokisi la ngamatorokisi la kuma ekhanda elili khanda egcine yonke into yonke. Ama-ministers alawo awomgwaqo ngawezanu PF, ama-ministers lawa awe-councillors ngawezanu PF. So manje kunto yazela bhuti wami ungasijwayele.
Njalo Studio 7, njalo Studio 7. Asiqala ngomnangako okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lawa, phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga ethi thina kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Yiwuphi umsebenzi thina esila eSouth Africa? Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Abantu abasekhaya akulalutho abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho othi abantu behambe khona ngenkani, even kwaphanele uphana othi beyigcwala izitediyamu kubathethwe ngenkani abantu besiyolapha bengafuni. Yiwina abantu awenzela abantu othi okungaheha abantu othi belokuza. Amavota akhona ayarigwa. Yini into zakhona ngezenkani zodwa? Ufuna ukuyaziphulaisa ngendlala? No, 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 no. Hayi kakhulu akudingi akudingi ukuthi mina isiphofu sokuthi kube kube njani ukuthi umuntu ebone ukuthi situation lapha nimbi lapha imbi lizoba lifake egangeni bathethe lizoba lifake ehlathini akula into ekhona akula msebenza akula luda akula needs abantu bonke bathengisa kwini kwaba kobulawa into ezala lapha etown kwapha yini inkangala kodwa indlala kodwa thina silapha support abantu abaningi kakhulu iqiniso leyo mele ikhulunywa abantu umuntu oyi-1 wabheka umuntu oyi-1 azosupport abantu abaningi kakhulu kuleya lizwe la umuntu ola yena wehlo ihlekanyana lwalela abantu abayevina abantu abayi-100 kwapho kobulawa ungahlanza abantu abayi-100 ngolova bodwa umsebenzi awujoyi uphi kanti hhayi khona
sanibonani sanibonani abantu abathethile njani ngezindawo ngezindawo haloko ngifuna ukukhubeka kucace 2023 bakuzovotwa nje isidumbu sikamnankagwa sikhona umnankagwa sele nani labantu bakhe azobabula bakuvotwa nje manje umnankagwa sele abantu bakhe abaziwa azobabulala and sikhona izidumbu ezizaphuma ezikamnankagwa lokhu kumele abantu bekubhale phansi izidumbu ezizophuma makuvotwa manje sezikhona umnankagwa kukhona abantu ozobabulala umnankagwa ukhona abantu ozobabulala makuvotwa manje kukhona izidumbu ezikamnankagwa ezizophuma liwamake lawo mazwana and nisozophinda futhi ngikhuluma iqiniso bonke ngikhuluma amanga na ukuthi bakhona abantu abazobulawa umnankagwa akula muntu ongamvotela lo muntu ungcole kakhulu lo muntu lo akula muntu ongavotela udubo olufana lalo uyehlulekile yehlulekile 42 years behluleka abantu lapo kambe into abangayitshintsha yini ibentsha manje zikhona izidumbu zikamnankagwa ezizophuma umnankagwa ebulela abantu ngiyaphinda futhi lelo ngifuna ukuthi kugcwalise ukuthi manje ma kuqeda voto akula abantu abazobulawana ma kungela muntu obulekweyo kuqeda voto ngiyajoyina iZANU-PF ma kungela muntu obulewe ngumnankagwa kuqeda voto ngiyayijoyina iZANU-PF ma umnankagwa engabulalanga muntu ngiyayijoyina iZANU-PF ngiyahamba ngedinga membership card yeZANU-PF ma kungafanga umuntu ngalama election ngiyahamba ngedinga membership card
ngibela nje ijoyini zalo kuyifu ngobuso kungela dlo. Injani khona ngapho ku Studio 7 siyabingelela lonke basakaza abahle. Yebo ngicela ukubana ngike ngikhulumela amayilana. Lesikolo lesi ukuthi ke lisibuzele kuye Minister of Education ukuthi isikolo sokuyibusiness na sikwazi ukuthi sokuyibusiness imfundo sikuthengiswa ngoba akuselanto ehambayo abantwana kabasafundi sebehlale makhaya sokubuyela kudark ages ngoba umntwana kuthiwa nxa umngenisa esikolo kumele ubhadale ukuthi ungenise umntwana esikolo kusukela kugrade 0 kuyobuya kugrade B lo kuyobuya kugrade 1 lo usiyaphezulu lokhu ubhadala kathi sokuyibhizinesi yini kumbe imfundo sikuthengiswa asisakwazi ngoba ilizwe liza kuwa phela kungasela abantu abalemfundo kumbe bafuna amaminister kube ngababa abantwana bafunda bodwa ngoba bona balemali abantu kabala mali akulamsebenzi bayakwazi lokho yimi engikhulumayo khona phela pane East Mpofu.
Hello Studio 7 hello nyalibengela lo lami ngisiza lo niseZimbabwe lapha ngizama ukubona lapha ngizwa ukuthi pupurayi libizo pupurayi bizo lihambelana nomuntu unyamuzi uyapukulika lapho uzama ukubuka umnankagwa kodwa ehlala la engakwazi ukuthi umnankagwa kuyenzeka.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli wemanyano wabezomvikela umnumzana Edward Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala umongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. uBiden uthi uzaqhubeka isiphayile Ukraine izikhali kodwa hachi lezindizamchina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Busanintini.
Ngamaya malanga khaya nganta Ukraine ile upper hand kodwa ngamaya malanga ukhanya Russia ile upper hand kodwa uma sibheka impileyi ngasikhangela izwe le Ukraine ngobuncane balo sikhangele iRussia ngobukhulu bayo sikhangele njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izakwenza ekumele kwenza within a few days within a few weeks kathesi sesikhangela sokube lomnyaka iRussia ingene eUkraine kodwa kungakho hani konapho ukuthi impumela yakhona iyanga ukhona uGeneral Mark Milley walapha eAmerica othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine uchilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically operational and tactical ikwa kuchiloyo so lami uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla you know within a few days weeks kodwa uyakhanya ukuthi le Ukraine ngichoba nje indawo zibhonjwa ama building ebhonjwa kodwa ngokuncedisana ngombe kuncediswa ngamazwe eNATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kumatsurutsuru akulula indaba yakhona so ngombono wami nxa singathi siyabheka ele Russia vele seliluzile limpi ngoba kwakungamelanga impilo eyifike isibanga lesi esomnyaka ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyithimu kwenkulumane high school ungabona kusuka le draw kutsho ukuthi iHighlanders isiluzile.
Ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olweUkraine leRussia ubona luphela njani ngokubona kwakho uzakhulunyelwana na kumbe uyaqhubeka lokho kudutshulwana?
Ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu njalo lesithunzi seRussia sesimi kubi ngibona ngani ngesikhathi lesi ele Ukraine selithola isupport lithola amatanki sokukhulunywa la amajet flights avela kwamanye amazwe ngibonani leRussia kuzafika ibanga lokuthi bethi sefuna ukunegotiate kodwa ukuthi kube le negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane kuzamela beqale be-advance bethole iy'ndawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanyanga kuthiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason. So ngombono wami ngibona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation akekho vele ozakwina kumbe ozasurrender yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu lama-world markets angabe affected kakhulu. Siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kade kuvela khona i-wheat so siyazi ukuthi into enjengesinkwa lani lani sokuqalile ukudura so le Ukraine ingaqhubeka lisempini kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale so ama-markets wonke globally aza impacta ama-price njalo lele Russia lile gas lile oil nxa beqhubeka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele. Themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula.
Hello ke ngumnumzana Busanintini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York. Isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi okukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Amatitshalo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo umsithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.